Amasiho awe tu
ihashona bi
ona amasiho
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilobaba uPeter Zwide Khumalo. Baba Khumalo, kunjani?
Ngiyaphila baba Zwide, kunjani wena?
Ngiphile kakhulu, kunjani khona ngapha kobulawayo?
Hayi, ukondile, ngiyathaba ukuthi wena awukajiti isibongo. Selibande ngabajiti isibongo ngapha kanti nilelelani ukujiti isibongo.
Mina vele ngumthembo ozithembayo. Ngiyadala nginjalo.
Ha, kodwa ukhona omnye udube ngapha esigodini layo uthi uKhumalo usefuna indlela nje ezingazaziyo futhi la.
Ye madoda, kunzima khonokho abantu benkosi. Khumalo, singathi kusimo siphi sokudinga umntwana ozathatha-ke ubukhosi bukamthwakazi?
Kusukela ngo-6 November 1997 owaba khona umhlangano owabizwa izinduna ezine zithi zidinga lapha okulomntwana khona. Kwavunyelwana ukuthi umntwana ukhitshwa yidlu kaloBhengula. Mhlaka 31 December 2014, amaKhumalo futhi ahlangana avumelana ukuthi umntwana ukhithwa indlu kaloBhengula. Ngakho kusukela lapho indlu kaloBhengula ngo-January 2015 kuze kube kathesi ilihlangana ihlangene izindlu ezihlanu ezaba labantwana endlini kaloBhengula, ezintathu kaNgubenja, uMankisimana noMthezeni abazange babe labantwana. Indlu kaNjube ekaSojiwe, ekaNyamande, ekaMhlambi, ekaSintinga yizo ezaba nabantwana. Ngakho izindlu lezi bezimelwe zakuvela ukuthi zizasebenza ndawonye zikhangelele ukuthi zikhethe umntwana phakathi kwazo. Okwakhathesi insukwana nje lezi ezenzakeleyo, indlu ngokwayo ekaloBhengula isilitholile ithole phakathi kwazo. Ngakho okuzakwenzakala ukuthi kuyalandela isintu, kwaziswe izinduna labanye abamaseko ahambelana lokuthi ubukhosi bumanjani. Njengamanye amaKhumalo, izinduna yizo zizaba lomlandu wokwazisa abantu ukuthi umntwana ngubani. Asiwo mlandu wakoKhumalo ukuthi bakhiphe ukuthi umntwana ngubani, ngoba kuyabe kufanana lokuzibeka lokho. Njalo izinduna zingakhipha ebantwini, ngoba yizo edla abantu, yizo futhi ezizalungisa ukuthi umntwana ugcotshwa nini. Ngakho indlu kaloBhengula inyanga nalingakapheli iyabe isazisa izinduna.
Ye, kodwa-ke siyabona-ke ukuthi kule mbiko ekade lokhu iphumaphuma lapha, omunye oziphumele egcikeni umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Kuzobuya-ke sizwe kuthiwa kulolu baba futhi njalo okuthiwa ngumbulelane loBhengula. Kambe abantu po bakuthatha njani khonokho?
UStanley Chuma Khumalo hatshi kazalwa endlini kaloBhengula, ngakho intonga yobukhosi ayikho endlini lapha athi ukuphuma khona, ngoba lohlangabeza ngazange akubakinsa ubukhosi kaloBhengula. Ubulelani ngumntwana wethu, ngumntanami mina njengoba nginje. Ngumntanethu uzalwa endlini kaloBhengula, kodwa ukuphuma kwakhe ukuthi kuthiwe nguye oba yinkosi akukhitshwanga yindlu kaloBhengula ngendlela okwakuvele kumiswe ngayo ukuthi indlu kaloBhengula yiyo oyikhipha umntwana. Okwenzakeleyo yikuthi kulamanye amaKhumalo ahambe ayamfukula khonale e-Eastern Cape, abuya laye athi phakathi kwendlu kaloBhengula nguye ofanele abe yinkosi. Ukuthi bamthole njani asikwazi, njalo thina asinazi siyingene indaba kabulelani, ngoba ngumntanethu, siyamthanda, siyamzala, kodwa indlela yokukhethwa kobukhosi ngendlela indlu kaloBhengula ekubambe ngayo hatshi ayisiyo emkhiphileyo. Kodwa emfanele kutsho ukuthi ukuwabuya emele indlu yakwabo wahlangana nendlu kaloBhengula kabili, kodwa wasephuma waya kumalala amanye amaKhumalo eceleni ukuthi akhethe yena ukuthi abe yinkosi. Hatshi, indlu kaloBhengula ayikamkhethi, njalo ayisuye embonileyo ukuthi abe nguye oba yinkosi. Kodwa asiungeni kangako, ngoba amaKhumalo lawo yowafanele achasisele abantu ukuthi bakwenze njani. Inxeba i-internet asikwazi.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela abantu abasoze bedidana ingqondo khonapho ukuthi akusakhanya ukuthi kuya ngaphi. Khonokho esikhuluma ngakho akuvale ngamafutshane khonapho kukhumala pho kulungisa njani konke lokho?
Abantu besintwini, isintu sabo bayasazi ukuthi sihamba kanjani, njalo silethemba ukuthi ye kwenzakala ukuthi baphambaniseke basingazeke ngenxa yokuthi sokube labantu abaningi abanza ukuthi bathi badla inkosi. Kodwa indlu eyasala le ntonga yindlu kaloBhengula, njalo indlu kaloBhengula ifikele izinduna zayeluleka ukuthi ibambe njani lo umsebenzi.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngikubonge kakhulu baba Khumalo, ungathinelwa kusasa.
Ngiyabonga baba Dube.
UKhumalo-ke udabuka endlini yesikhosini yesizwe sikamthwakazi. Oliver Little Mining and Jabulo, whom Temple Temple who keeps to be Lilani.
Amasiho, awe tu, hashonapi, amasiho, hove ukoni zolo awuse, ziwa.